Phambi komthethwandaba kamantshi eMotare namuhla isetheswa icala lokubangela ufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Lynette Mary Mongwari uthe umnumzana Momberume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhla ka-3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mudare nas nenyaya ya tirarami Momberume.
Uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ebail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umchuchisi umnumzana Tirivani Mutyasira utshelele lidale ukuthi umnumzana Momberume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Momberume oleminyaka engama-26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results acho pari.
Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi ngu-Anna Machaya achi u-memory Machaya njengalokho bekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elitshumi lane, wabeletha eseleminyaka elitshumi lanhlanu, njalo umemori isihlobo sikamuye esileminyaka engamatshumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lamek Magonye Sigodla oleminyaka engamatshumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana unkosikazi Shai Mabika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto yeJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho.